Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ya sangana kweze kuseni mtwakazi ngolesine mhlaka 1 kunhlangula 2023 yimi untungamili nkomo ezihamba phambili amalunga ezano PF etalele parliamente apasise umthetho osolwa ngabanengi oy criminal law amendment bill obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill wona owenza kube licala ukuthi izizalwane zeZimbabwe zisole ilizwe lazo kumbe uhulumende. Abalokhe bengakayihlola amabizo abo kuvoters roll bakhuthazwa ukuthi baphuthume namuhla ngoba kulilanga lokucina. Ngakolunye uhlangothi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhitshwa kusasa. Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukhetho umongameli Mnangagwa aveze izolo ukuthi luza kwenziwa mhlaka 23 kuNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezano PF edalele parliamente izolo ntambama apasise umthetho osolwa ngabantu abanengi oy criminal law amendment bill obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill wona oyenza kube licala ukuthi izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo. Amalunga amabandla aphikisayo athi ele TCC le MDCT ehluleke ukuvimba lokhu ngoba izano PF yilamalunga amanengi kuleli dale. Abamabandla aphikisayo laba labalwela amalungelo oluntu bathi umthetho lo ujonge ukuhlukuluza abantu abasola umbuso wezano PF. Phansi komthetho lo kuba licala ukuthi izizalwane zakuleli zikhulume labo hulumende bakwamanye amazwe ngendaba uhulumende weZimbabwe athi zilakho ukulimaza ilizwe. Namuhla lusuku lokugcina lokuthi abantu abafuna ukuvota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi ukhetho luza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 23. Uhlelo lokuhlola amabizo lolu olwe-voters roll inspection luqale mhlaka 27 kulinyanga njalo abantu abaningi bebekhala ngokuthi kabawatholi amabizo abo ku-voters roll. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka lona luvalwa kusasa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Sibanda yena othi abalokhe bengakahloli amagama abo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission namuhla njengoba kulusuku lokugcina kanti lalabo abalokhe bengakabhalisi kumele bayebhalisa nanku phela lalo loluhlelo luqhitshwa kusasa.
Okuqakathekileyo ukuba wonke umuntu ahambe ayekhangela ukuba ibizo lakhe likhona ku-voters roll. Lokhu yikuthi umuntu akukhangele ebulenjini kodwa ahambe ezikhangelela lapho kumele avotele khona. Kuyinto eqakathekileyo leyo ngoba awusoze uvunyelwe ukuba uvote nxa ibizo lakho lingekho ku-voters roll.
Iyona iZimbabwe Electoral Commission ungathi ilulungiselele yini lolukhetho ngokugcweleyo njengoba sibone abantu abaningi bekhala ngokuthi amabizo abo kabawatholi kuluhlu lwe-voters roll.
Nxa sikhangele mbona ngani lokhu kulomsebenzi okumele wenziwe ngokuphangisa ngoba nxa sikhangele ilanga lanamhlanje sithola imbiko ebantwini abaningi ngoba amabizo abo ungabe kuyikuthi kawakho kumbe asendaweni ezikhatshana nalapho abakhona okokuthi kuyinto okumele ilungiswe yiyo iZimbabwe Election Commission. Kuyinto eqhakathekileyo ngoba nxa ibizo lomuntu lingekho kuhlulo lolo le-voters roll, engeke akwanise ukuba ayevota kumbe abe yingxenye yokuvota. Ngakho kuyinto eqhakathekile kakhulu. Ngathi nje vele lona ukhetho yi-voters roll. Nxa ingekho akungeke kwaba lokhetho ngoba yikho lapho abakhangela khona igama lakho bese bekuvumela ukuthi uhambe uyevota. Ngakho-ke le yinto eqakathekileyo okumele ilungiswe iZimbabwe Elections Commission ngokuchecha ukwenzela ukuthi abantu bonke basuthiseke ngokubanja njalo langomsebenzi lo ozakuba khona owukhetho.
Bayakhala njalo abanye ngokuthi kumenyezelwe ukhetho umthetho we-Electoral Amendment Act ungakapasiswa, ungangokuthi inguquko ezikhangelelwe phansi kwalomthetho ayiseyikusebenza kulolu khetho. Ungathini ngalokho? Ngoba siyabona abanye abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi ngaphandle kwenguquko ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Kulusizi kakhulu ukuthi abantu abaningi kade besebenza besenza ama-contributions bekhangelela ukuthi kube lo tshintsho olungaba khona kwezinye izinto ezilotshiweyo ngomthetho wokukhetha lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangele ukuthi kulabantu abanjengabomama lama-youth ade khangelela ukuthi bangathola amakota amanye khonaphana, ingxenye ezibekwe eceleni eziyabe zikhangela omama kuphela, ezinye zikhangela abatsha kuphela. Kodwa ngokukhanya ngani isikhathi sakhona soze sibe khona nxa sesikhangela ilanga eselibekwe ngumongameli Chuta, akusoke kukwanise ukuthi kwenzakale lokho. Iparlamenti ayisoze kukwanise. Kulusizi kakhulu ngoba bekuzayenza umehluko kunani labomama abazaba khona le eParliament, lenani lentanga ama-youth esiwafunayo. Labomama siyabafuna njalo ukuthi bebe khona ukwenzela ukuthi izinto ezihlupha omama lezinto ezihlupha abantu abatsha zibe khona kuParliament, kube labantu abazimelayo.
Umnumzana Useni Spanda, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amabandla ezombusazwe athi lanxa imikhankaso yawo iqhubeka aselumelele ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga ePhalamende kanye lomongameli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngoNcwabakazi mhlaka 23. Ngokwazisa ukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Kodwa amabandla aphikisayo afana le-CCC akhala ngokuthi bekungamelanga usuku lokhetho lwaziswe idale lePhalamende lingakapasisi umthetho ophathelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill. Ukwaziswa kosuku lokhetho kutsho ukuthi inguquko ebikhangelelwe phansi komthetho lo ngeke isetshenziswe kulolu khetho. Sixoxele sikhulumeli se-CCC koBulawayo, umnumzana Sithan Chirodza.
Ukulungiselela ukhetho ayisiyonto engahlupha i-Citizens Coalition for Change, ayisiyonto esihluphayo thina. Into ehluphayo nje ikuthi sokulemigoqo esifakwe endleleni, sokulemigoqo owenza ukuthi ukhetho olubuyayo lungabi lukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladlame, ukhetho esingathi thina ukhetho oluphucukileyo. Ngoba ukhuluma esikwenzayo okwamanje, sizananzelela ukuthi abantu abaningi sebelahlwe, abasayenelisi ukuthi bevote ezindaweni ade bevota. Kulabantu ababevota kususela 1980 ku-polling station eyaziwayo ukuthi namhlanje bazibona sebengekho ku-voters roll. Ikwenzwa ngabomo kweZimbabwe Electoral Commission, yona le esihlala sibabaza ukuthi kayibe yinhlanganiso ekhululekileyo. Amalungiselelo okhetho ayisiyonto esingayikhuluma kathesi ngoba thina sihlala sihlomile njengamaqhawe kamzilikazi. Kodwa into esingakhuluma ngayo yikuthi sokulemigoqo esilokhu ifakwa endleleni. Imigoqo enjengokuthi amabizo asekhitshiwe ku-voters roll.
Ungathi lokho besokungcono yini? Sokulungisisiwe yini?
Ye, sokulamahonga-honga, into esingelaqiniso layo, ukukhonona abanye bathi khona bekusetshenziswa iregister yeZANU PF ufakwa amabizo eZANU PF amanye amabizo angaziwayo ekhutshwa ukucabangela kwabantu asikwazi ukuthi liqinisa yini kumbe nathi kodwa into ekhulunywayo ngabantu awungathi ungena eZEC balayo abayibiza bethi alpha numeric iregister yabo ekhanyisa ubuso lakho konke ama details awomuntu afakwa skathi iregister. Into emangalisayo ikuthi nxa sokuprintwa iregister kumbeni iroll eya kuma police station sotholakala ukuthi istation iba le 440 amabizo njenge police station eBradfield tholakala ukuthi lamabizo ayo yi 442 kodwa bona abezek besazi ukuthi i-police station imele ibe labantu abayi 1000. So sikhuthaza abantu ukuthi baphume ubunembe bekhangela amabizo abo bengaswela bekhona ngale ezek.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngabanye abathi kunenge okusilelayo okumele kugcwalisiswe phambilini kukhetho.
Sikusadak region la esilandela khona indlela isadak eqhuba ngayo ukhetho silandela ilokuze indlela esiqhuba ngayo ukhetho lapha kusadak region yiko sikwenzayo kanye yebo phela bavunyelwe labo abanye ababe le ndlela yabo ukuthi bethe hayi kodwa lapha sisicela kutshintshwe lokhu lapha ngokuhamba kwezikhathi ezinye ziyaguqulwa nje lapha lalaphayana kodwa kungayisiyo into embi but ukhetho lumele liqhubeke ngoba isisekelo sombuzo sithi ukhetho kalube khona akusokuthanda komuntu akusokuthanda kwabani isikhathi sokuhleleka kokubuswa kwelizwe ukuthi kulandele umthetho ekhona ikakhulu isisekelo sombuso yelizwe leZimbabwe esiyiswe silawula inhlelo zonke ezimele zilandelwe yenxa yohulumende lamabandla ezombusazwe. So akula indlela etshintshileyo yala kula muntu ongakhala ethena akukungani ukhetho lisiba khona kathesi yalo yini kungani kulalokho okusilelayo kumbe lokhu lalokhuyana yebo phela kungaba khona ukukhala njengoba ngisitsho kodwa isikhathi sokukhetho yisisenesi isikhathi sokukhetho sifikile akuguquleki lokho.
Lina kuZANU PF lingathi lilungiselele yini konke kuhamba kuhle selimelele umzukwana welanga?
Ukulungiselela nkomo kakhulu kubonakala ngempumela yokhetho ukuthi hayi neqiniso laba bebezilungiselela abangazilungiselelanga. Asambeni ekhethweni kuphuma kuphumayo yikho kukhona abantu yibo abakhulumayo isihluzo ngabantu. Yiko kuqakathekileyo khonoko asihambeni ekhethweni okunye kuzaphuma khonapho. Kodwa mina ngokubona kwami thina njengebandla hayi amalungiselelo ayenziwe sibili kodwa phela yiko kuyabuya phela isikhathi sokukampaigna nkomo ingathi nxa sesikhangela kungathiwa i-nomination code ingahlala abantu sebelenyanga yokukhankasa yiko sizakhankasa ke sidinga usekelo kumulini yeZimbabwe.
Abamabandla aphikisayo bakhala ngokunye bathi i-voters roll lokhu ingekho lokhu besaliswa ukuphuma emsakazweni yezikahulumende la semaphephandabeni kahulumende bathi zonke lezo izinto ezenza ukhetho lweZimbabwe lungabe ngolukhululekileyo.
Ye okukhona nkomo ukuthi i-voters roll kayiphumeli ibandla elinye amanye babandla engayitho ngokwamabandla wonke i-voters roll izatholakala ngesikhathi izekhe ezayikhulula aza khipha khona ukuthi amabandla onke ethole i-voters roll izatholakala ngoba kathesi izekhe isesebhizi kathesi kwenziwa i-verification exercise kuyathi nxa sokuphendula i-exercise kube sokusibalela ukuze esilungeleyo ukuthi itholwe amabandla azombusazwe. Okokusakaza lokhwana kulamaphephandaba lalaba abanye be-OZBC kunjana nje ungakhangela emazweni anjengabo America nalawo abathi bona balandela sibili ulungelo loluntu ngokugcweleyo besenza izinto zonke bethi bona bayenza izinto ngendlela ehlelekileyo kodwa uzathola labo-CNN labo bantu bani besiba lamacele abamelayo nje lamaphepha lamaphephandawo siba besuthi hhayi laba abamelelela icele bakhuluma kakhulu lakini kona boku-studio 7 kuyakhulunywa ukuthi lina lekelelela elinye icele elithile babe bekhuluma nkomo abantu abayekeli ukukhuluma khonokho. So ngako-ke lokhwana kuzokuphela ukukhala kwabantu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF. Ngemva kokumemezela usuku lokhetho izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise kwele Malawi ukuya kwethekelela usowabo wakulelo lizwe umongameli Lazarus Chakwera okwensuku ezintathu. Inhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo sokubangele ukuthi impilo ibe nzima ebantwini. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebeleland, uMnumzana Comfort Muchekeza, uchazisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sonke siyakwazi eZimbabwe, umuntu ule United States dollar, umuntu ule South African rand, umuntu ule Botswana pula, umuntu ule Zimbabwean dollar, commonly known as RTGS. Imali zonke lezi ziyathenga lapha. Intengo ikhwela kakhulu ngemali yalapha ekhaya eZimbabwe. Into yenza ukuthi ikhwele kakhulu, ama rates ayachintsha almost every day. Unofficially. Officially, kuchinja once a week. Government ya ile auction ends once every Tuesday. But abantu abanenye, labanye amabhizimusi abayenza izinto eziphandle komthetho bachinja ama rates abo every day. Khona ukwenza ukuthi intengo yeZimbabwean dollar idure kakhulu.
Ngalesi sikhathi ungathi kudingakala imali enganani ukuthi umndeni owodwa uziphilise. Ubulula yini ukwenza isamo ngemali leyi ngendlela intengo yempahla ikhuphuka ngayo?
Into le siyayenza every month what we call a family basket. Lokhu siqhubeka siyenza lokho. I-challenge ingaba khona, otherwise after a week or so uyathola ukuthi imali lesiyana siyabe sesitshintshile. Ende kakhulu ziyabe zitshintsha nxa sesisebenzisa ama rates e-black market. Ku-official rates uyathola ukuthi kuyatshintsha mpitshana mpitshana, akutshintshi ngendlela okutshintsha ngayo ku-black market.
Uhulumende uthi wenza imizamo yokuthi uhlupho lolu lube nganeno. Libona ingani imizamo kahulumende iyadala umahluko yini?
Ihulumende iyaseyenze imizamo eminingi yokuthi into zibe ngcono, ama prices ayehle, into zitholakale. Like khonoko sikukhuluma kwe-auction okuyenzwayo ukuthi amabhizimusi amaningi especially baku-production labanye babezuza i-United States dollar nge-rate ye-officially. Thina sikhangelela ukuthi ihulumende i-publish labana abanisuza imali, then balandelele ukuthi imali leziyana bazisuse nge-official rate. But nxa sebebuya kuma-consumers, ama-consumers are not benefiting. Bethengisela ama-consumer ama-products abo, sebatshela ukuthi imali lezi siyazisudla usisusa umsika waphandle ku-black market. So akusakhanyi ukuthi labana abazuza imali ku-auction nge-rate ikahulumende bangaphi. So uhulumende fana ukuthi ilandelele kakhulu, ibone ukuthi abantu bonke abasuza imali lezi, imali lezi ziyafakwa kubusiness leqiniso yini, and ama-consumers ayabenefitha yini kumali lezi. I think umsebenzi ngowethu sonke ama-citizens ukuthi lathi sibone ukuthi siyenza izinto zokuthi impilo ibe lula kithi sonke.
UMnumzana Comfort Muchekeza yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuke ukusilela kwempuphu ezitolo kodwa itholakala emkambo wensitha. Lithi imbangela ngamankampani agila imikhuba. Iphephandaba le-Herald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission yakulandula ukuthi igile imkhuba ngoluhlu lwabavoti olwe-voters roll ngemva kokuba abantu abaningi beswele amabizo abo. Singene kusigaba sembiko yenu.
Yeah, Studio 7, Studio 7, livuka njani basazi ve Studio 7, labalaleli bonke. Indaba yamabizo le indaba yezeki le indaba yenzima kabi le indaba yenzima kakhulu sibili. Angazi ukuthi kanti amabandla aphikisayo vele abakwenzayo kuyini ukuzenza abantu abavotayo babe lethemba lokubana lolukhethwa so lokuqiliwezelwa mpela. Uchamisa engomunye, uchamisa engomunye, ngabe kuyayala i-delimitation e-current delimitation yangayivumi vele ayiyale vele kubuyele ku-delimitation boundaries yakudala ka-2018 kusetshenziswe yona yakudala leyakhathesi ngoba ibolile izekhi inyakanyaka iyezi inyakanyaka kuphela ikuriga kodwa ukuthi lezi lapha akula election abangayiwina xa bona bekhala bethi umnangakho ka-announce i-date ka-announce i-date bagijimele yayiphi i-election abayibona abantu abazayinqoba vele.
Yeah, Studio 7, siyabingelela sanibonani basakazi kanye labalaleli, siyabingelela. Sithi ziyandile studio sizosinyama sikamthwakazi. Sibonge lapha nomongameli esememezela usuku olukhulu umsazi ngamashumi amabili nantathu. Kuncwabakazi. Asambeni impela, asambeni bantu bakithi siyevotanini. La mabizo ethu sibona ukuthi siyawathola lapha esibhalise khona, sifuna ukuwathola kwezindawo. Njengoba mina ngisuka kugodla umnyama mahlaba ayithola amafuzo afulele madoda, umajili isimbi ngomlenzi esilala tyani khophana ku-ward 3. Angifuni ukuthola sokuthiwa mina ngiyavota esigodini, e-6 Valley phela. Funa ukuthola khona e-Flagbos. Siyabonga laphana. Siyekhiphana umbuso owe-ZANU-PF. Lo usinikeza inkenya, usinikeza ithukelo ukuthiwa isidabula, usinikeza into ukuthiwa ibhali, usinikeza sikholele ngathiwa zinkukhu. Asameni siyewudiliza umbuso kamnangagwa bantu bakithi.
Studio 7. Nanguvele inkenya. Ngithi usesigodini ngoba manje ngisebutshwana, ngiyadubeke butshwana lapha. Studio 7, ngifuna ukulungisa enye indawo lapho engizwa la umgaba 1984 ngathiswa igogo kumandebele. Indaba yatsho ukuthi ngathiswa kumashonaland. Andiyabona into engizinto kumele zilungiswe nxa bona sebesilwa. Inkomo ekhe ikhulumile wathi lithulezwi idinga zingasukuma khonale khathesi. Sokulabanye abakithi abangamzwanga unkomuntu ukuthi wayesithini xa esithi zizasukuma khona ngale. Esengizama lokuthi ngikhonekthe umama lo othi amahovethi. Ngathi amanye amahovethi, engathi amahovethi sesijolathi sonke ukuthi lanxa umuntu esehamba phakathi kwabantu ngasebasithuzi ngenxa yokuthi abantu sebekhangela ukuthi usapota izano. Ngathi amanye amahovethi asikho ukuthi siyafanana sonke sisapota izano. Hayi, izano suze ngafana isapota mnami.
Studio 7, hayi lami mpingelele Studio 7. Bengicela ke libale yami lami emoyeni. Hayi, angifuni ukuphawula nje ngibe mude. Hayi, ngikhala nje ngozethi nje yedwa lapha, ngikhala ngozethi la. Zimbabwe, ZANU-PF, ZEC, ZIFA. Hayi, problem yodwa, problem selapha ekhaya ngazethi. Hayi. Ngoba izethi nje iwing yeZANU-PF le nje, hayi lo nyaka kuvotwa. Kuvotwa lo nyaka. Ngoba abantu abazathi sebavota bafica amagama engekho.
Ngibingelele enkundleni. Ngithemba lonke likahle. Ngiyezwa indoda leyi lamhlanje kuthiwa ngu-Angiston Sibanda. Ngoba uhlala ethi into zonke zilungile lapha ekhaya, into zonke zilungile elizweni, kodwa ngiyamangala masekhala ngemali yokuwa. Sihlala sisitsho ukuthi nalabo ababahlephunelayo labo abayibo abacabanga ukuthi lizwe ngelabo bodwa kuzaphela ngelinye ilanga kungapheliyo kuyahlola. Ngoba nango la esekhuluma ukuthi imali yawa elizweni, iwa njani kuye imali elizweni yena esithi into zonke zilungile.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale lephalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumeza uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika aphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiswe kumahola asanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe litale leSenethi ubususiyasayinwa ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo owake waba ngomsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence ubikwa ezancintisa kukhetho lomnyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli. Kubike abezindaba abe-Associated Press. UPence wayengumsekeli kamongameli Donald Trump, yena othi laye uzancintisa. Sixoxe locubungula izombusazwe njalo elilunga le-Triple C elihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa our Republican Party for the President is just another option for our Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwazi ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama-points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula izombusazwe njalo ulilunga lebandla le Citizens Coalition for Change i-CCC khonapha eMelika. Sixoxelaye ese Ohio. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amalunga ebandla leZANU-PF awedale lePhalamende apasise umthetho osolwa ngabantu abaningi owe-Criminal Law Amendment Bill, obizwa njalo ngokuthi i-Patriotic Bill, wona owenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo. Abalokhe bengakayihlola amabizo abo ku-voters roll bakhuthazwa ukuthi baphuthume namuhla ngoba kulilanga lokugcina. Ngakulunye uhlangothi uhlelo lokubhalisela ukuvota loqitshwa kusasa. Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukhetho. Umongameli Mnangagwa aveze izolo ukuthi luza kwenziwa mhla ka-23 kuNcwabakazi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Asidibaneni kwezekuseni njalo kusasa.